sihlangana zihlobo ezithandekayo kuhlelo vuselela umoya. Igama nguNtungami Linkomo. Namhlanje silomfundisi Thandeko Zintimkandla.
Bathandwa benkosi, sibongeke isipho sempilo uba singenile kulolu suku. Kungakhathalekile ukuthi sikhonona sikhala ngani, kodwa okukhulu kakhulu yikuthi usasiphile isipho sokuphila ukuze sihlangane sabelane leli lizwi lanamhlanje. Lapho esabala khona ku-Exodus 14. Ngesikhathi sihlukana siqale kuverse 14. Angisoze ngiyibale-ke, abafuna ukubala bangabala u-Exodus 18 sisiya kuma ku-16. Ngithanda ukuthi-ke namhlanje sikhumbuzane ngamandla kaNkulunkulu nxa sikhona phakathi kwezinkinga nencindezi eziningi. Siswela konke esifisa ukubana sibe lakho, ngobana yilowo lalowo muntu empilweni yakhe nxa ephila ulamaphupho awaphuphayo ngempilo yakhe. Abazali baphupha ukubana abantwababo ababazeleyo babe ngabantu abaqotho abaqondileyo abazabagcina njengoba nje kuthiwa ukuzala ikuzelula amathambo. Kodwa abanye ke abazali endaweni belulwe lawo mathambo bayephulwa lawo mathambo nabantwana ababazeleyo. Labantu abahleli ezigabeni lezigodini ezithiyeneyo nxa bekhangele phakathi komphakathi bayaphosa ilihlo babona ukuthi kambe ngubani ongasiza kule ndawo. Babe sebekhetha lowo bamkhethayo ukubana abe nguye obakhokhelayo ukwenzela ubana uhambo lwabo lwempilo yasemhlabeni lube lula. Namhlanje ngithanda ukuthi ngithi-ke mina ngamafishane, uNkulunkulu-ke iingxaki zonke lezi ngakutsho ukuthi kaziboni kazazi, uzikhangele ngoba yena kacwayizi kalali kozeli. uNkulunkulu-ke labantu hamba kwa-Israyeli besuka eGibhithe beseKhenani, bona babecabanga ukuthi njengoba uNkulunkulu enguNkulunkulu uzabanika amaphiko bandize nje bangazi bangena phakathi kwenkinga. uNkulunkulu akasebenzi njalo ngombono wami. uNkulunkulu uyavuma ukubana singene phakathi kobunzima obumangalisayo, kodwa bese sithi phakathi kwabo bonke lobu bunzima ukhona yena uyasilwela, thina sithule sime ngokukholwa lokuthandaza kuye. Njengoba uMose efitsha uverse 14, uJehova uza kunilwela lina lithule lime ngokholo ngokumethemba uJehova, ngoba yena akalali. Engutsho ukuthi abantwana bakwa-Israyeli besuka eGibhithe ngazothatha into le othiwa yimap, ukhangele ukuthi iGibhithe ngaphi, ukhangele ukubana iCanaan kumbe iPalestine ingaphi, uyafika ukuthi kule nkalakatha olwandle okuthiwa lulwandle olubomvu. uNkulunkulu kazange alomise lona lolo lwandle olubomvu okwakumele abantwana bakwa-Israyeli badabule phakathi kwalo. Izikepe zazingekho, babengasoze benele mhlawumbe, kanti lempi kaFaro yayisiza amahashi labo bonke ukubana bababambe bababulale babuyisele ebugcinini. Bafika-ke ekhunjini lolwandle olubomvu bathi ngu, baswela ukubana kuzahamba njani. Zihlobo zenkosi ezithandekayo, ngomunye lomunye wethu silazo isikhathi lapho esilandelwa khona yibuhlungu, izitha, zinkinga. Njengoba silazo akukhathaleki ukuthi inkinga bani, ibunzima bani, kodwa kuyasilandela ukusibandezele ekhoneni. Abantu bakwa-Israyeli sebefikile ekhunjini lolwandle olubomvu, uNkulunkulu wenza izimanga zihlobo ezithandekayo. Kuthi wathi kuMosi, phakamisa induku yakho wehlukanisa amanzi, abantwana bakwa-Israyeli bachaba emhlabathini owomileyo. uNkulunkulu yakwenzela isimanga namhlanje ungakholwa kuye. Ngokholo olufana lalolu uMosi alwenzalo ukuphakamisa induku, uchapha abantu bamangala ukuthi uphume njani enkingeni ndana. Asikhuleke Thixo ezimanga, simangalise empilweni zethu, uzube lathi izikhathi zonke. Amen.
Lolo bekuluhlelo vuselela umoya. Silomfundisi Thandeko Zintimkandla. Thiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungami Linkomo.